asitholanga impendulo kodwa namhlanje sithumele ipetition enja kumbe incwadi entsha eya ecourt isithi yona icela ukuthi kungabi i-ZBC yodwa evunyelwa ukungena emthethwandaba we-constitutional court ngolwesithathu. Sizibone ngani bazasiphendula kusasa ukwenzela ukuthi kuqalise amalungiselelo okuthi laba abazabe bevunyelwa ukungena intatheli zendawo ezabe zivunyelwe ukungena zilungiselele ukuthi ziyenza njalo lokuthi umthethwandaba ubatshengise ukuthi bazazeniwa.
Amagqwetha yenu-ke asele mvumo yokusebenza.
Okwamagqwetha bekuyinto esingayiqakathekisanga ngangawo ngoba sasivele sisule savela sokuthi uhulumende wezanu njengoba esaba kangaka amagqwetha ethu ngoba sithethe akhaliphe kakhulu sesicabangela khona ukuthi bazawalela ukuthi asebenze kuleli kodwa siyazi ukuthi bavunyele ukuthi bangene kuleli ngalokho sesazise umthethwandaba ukuthi lanxa bengavunyelwanga ukukhuluma phakathi komthethwandaba bavunyelwe ukungena bahlale eceleni kwegqwetha lethu eleZimbabwe elizabe lilo isikhulumeli samagqwetha wonke kaphrezidenti Nelson Dlamini.
Ye, kodwa bavunyelwe ukuthi bekhulume lalo lelo gqwetha eliseceleni.
Ye, lokho bavunyelwe kakushiyo nto evalelweyo kumbe eyalelwayo.
Sizwa njalo ukuthi belisemthethwandaba we-constitutional court lamhla kuyini obekusenziwa kurejista.
Kulamaphepha amaningi ebesiwahambisa namhlanje afana lawona lawa awukuthi sifuna ukuthi intatheli zindaba zitholakale zivunyelwa ukungena zithathe indaba phakathi komthethwandaba. Lamanye amaphepha abe yisalela nje kade lokhu kubanilahanje.
Ngezinye indlela lingathi selusemaphethelweni udaba lwenu njalo lilethemba ukunqoba.
Eceleni lethu amagqwetha kapresident Nelson Chamisa nopresident Nelson Chamisa bahlangene namhlanje kwavunyelwana ukuthi amalungiselelo abo asephelile. Sokumele ukuthi kungenwe emthethwandaba ngolwesithathu khathesi okuzabe kusenziwa ukuthi sesizabe simelele ukwamukela amagqwetha ethu avela kwamanye amazwe. Ngisasa ngalokho okuthiwa ngesikhiwa ngama-logistics ukubona ukuthi abantu bethu bakhona, abantu bethu banezimoto ezizabe zibathatha lapha zibahlala phana, amaphepha ethu wonke aseduze njalo alapho esingawathola khona ngesikhathi siwadinga.